igciwane le-corona kathesi seliseduzane lathi kakhulu Khristu, singakhangela silinganisa laliyana ababeyithi ligciwane elibambe abantu kwakuqala. Leyi-ke ifezi hhayi isiqoqodi yagqugquzela ngoba sokusenzakala eduzane lathi khona phenihlala khona Khristu kule mizi ngiyabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwakwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lonalele le-corona. So kathesi sibili hhayi akusayiyo le ndaba yamafungafunga, ayisayiyo nzwela kathana. So kuyinto esesiphila layo, esesihlala layo, esesikwazi ukuthi hawu ubani usebanjwe i-corona, ubani usebhubhe nge-corona. Ngoba ungakhangela izindlela abantu ababhubha ngayo sibili, hhayi iyashaqisa umzimba and sokusethusile lathi ngendlela emangalisayo. Sesilahlekelwe sibili ngabanye abantu kade beseduzane lathi kakhulu, ikakhulu nxa ngilokhu ngisakhumbula lakathesi ukuhamba kukababa uMaduma ufuzwayo kulokhu kusezinhliziyweni zethu, kulokhu kugqugquzela njengabantu bamathebelelen South.
Manje abahlaselwa ligciwane leli bayaluthola
hhayi okwakathesi sibili kungazwakala ukuthi ubani ubanjiwe, hhayi bahle begijime khonapho khonapho Khristu. Ngoba ngiyakhumbula nje umuntu wesemaduzaleni lathi uhambe nje engizwa kuhle esibhedlela, wafika watholakala ukuthi utheste positive. Hhayi zihle zabuya imota zigijima zilandelana, bathathwa bonke labatholakala kade bezibuyile bezoxoxa kumbe bezokwenzane zilongu betholakale bekhonapho, bathathwa bafakwa phakathi kwani kwezimota, bahanjwa labo labo bayathestwa. So mbona ngani hhayi i-response okwakathesi ngani ingconywana sibili nxa ungathiwa usulalo kumbe usulibanjiwe, bazama ngendlela zonke. Kulabanye sibili kade lanxa belibanjiwe bathiwa behlale emizini yabo benze i-isolation besemizini yabo khonapho. So into ezenzakalayo ababa bengani be-serious yibo abahambe ezibhedlela, but iningi lalabo esibaziyo esihlala nabo hhayi kutheka ba-isolate besezindlini zabo and so far mbona ngani hhayi uhamba ngendlela.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli?
Njengoba sengitshilo Khristu ekuqaliseni into leyo esiyizwela khathana, ungacabanga kuhle kufezwani, ikakhulu bekuthiwa ama-retainees abavela ngapha abavela ngaphi. So bekusesekudeni kakhulu labantu, kodwa kathesi njengoba leli gciwane selibamba abantu abakhonapha elizweni, abakhonapha emathebelelen South, abangazange baye ndawo, hhayi into le ngani sisethusa sibili. Njalo ama-numbers Khristu ungakhangela i-iconet iyathumeza kulaba abalama-iconet numbers every day inani le-COVID eselithela abakhona elizweni. So khona okuyana kwenza ukuthi khona abantu bethuke, abantu beqalisa ukuzinanzelela ukuthi nxa umuntu ukhona lapho phakathi kwabantu uyagqoka imaski. Ngengangena endaweni yokuthenga ukudla ama-supermarket ngibe nginanzelela sokuthi umuntu wonke abaningi akusayenzwa njengakuqala ukuthi umuntu begqokela imaski ukubona umpholisa. Kathesi umuntu sekwazi ukuthi imaski igqokelwa ukuzivikela, imaski ngeyokuthi khona ungatholani le gciwane. So mbona ngani hhayi usezithulo wethu sabantu abaningi and abantu abaningi babhizi sebelandela imithetho yakhona.